siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kulendawo esezilohlupho lokuthi bazithola amanzi ikakhulu indawo esizizwayo iphumla south kodwa hathi iphumla south yonke siyacetshiswa izakhamizi ukuthi kulezinye indawo ezilohlupho lwamanzi njalo amanye amanzi kuthiwa ayabuya nyamalale njalo silazo ezindawo ezinjabo womzilikazi ngapha siza kulendawo ezilohlupho olufana nayo oQueen's Park kube lohlupho olufana nayo besithola leyo mbiko kuma structures ethu akhona ngale ukuthi amanzi ayahamba yahlale sibilize suke engekho so ke yiluhlupho abantu ababhekane lalo lololo lokuthi kambe bazaphila njani nxa umumo uqhubeka usiba yilesi abantu bengela amanzi
siyabona ukubana lo umnyaka izulu linile kuhle sibili kodwa udubo lwamanzi lukhanya lokhu luqhubekela phambili kungakubangelwa yini lokho
well izizathu zingabe ziningi kodwa esinye sikunanzelela sikuthola kulama base pipe ama base pipe akhanya ayandile kakhulu asilandabuka silasho ukuthi iqiniso yini but engxenye ukuthi ama pipes akhona asemadala so kungaba le base pipe kuba ngelihlupho lokuthi sokuvalwa amanzi indawo eziningi bezama ukulungisa khonapho sebelungisile futhi after a few days wathiwa sokuchayile phose ngolunye uhlupho oluba khona kodwa olunye oluyasilizwe likhulunywa ngalo kuyena linxa kwesikhathi kungahamba amagetsi kuzigabazenezi lapho kufanele kuponshe khona amanzi kuba lolu hlupho kodwa ke olunye uhlupho esine iphumula south asilaqinisa ukuthi kanti kungani ngoba vele ilo hlupho isikhathi eside engxenye sokuthi into amanjinela becouncil ababoni kanti into le bengayilungisa njani ngoba iphumula south sibe lenda ezihluphayo ukuthi lanxa amanzi khona abuya nyamalala and uthola ukuthi uhamba noma wanani ongathola ukuthi ubone kulezi zindlu ezilamanzi uchaphe nje khona apha engxenye yezitreet ezimbili ezidathu uzwalezo kulezi zindlu ezingazibela amanzi so ke uhlupho lwakhona ngabona ngokubona kwethu ledinga ukuthi engxenye kulungiswa amapipe akhona ukuze ahambelane kuhle ukuthi nxa enika amanzi anganika abanye ancitha abanye so ngokunye engxenye ungayobala khona kufanele icouncil lama engineers babone ukuthi bayakulungisa ngoba kule ngosi ebantwini
njengoba sikhangelane lo bhubhane lwe COVID-19 ukusilela kwamanzi lokhu libona ungani akusoze kufake izakhamizi engozini na
isikhathi esiphila kiso isikhathi esibuhlungu njalo esilengozi esobhubhane le-COVID-19 njengoba ezinye iziqondiso izilayizo ezilethwayo yi-World Health Organization le-Ministry of Education i-Ministry of Health yikuthi abantu kufanele bahlale begeza izandla kube le hygiene ephakemeyo abantu bahlale behlanzekile izindlu zabo zihlanzekile lawo behlanzekile yabo imizimba kodwa-ke nxa sokusiba lo hlupho lwamanzi lolu abantu bengasathola amanzi kubona ngathi kule ngozi enkulu yokuthi engxenye sokungenza phoselo umkhuhlane unganqandeki kuhle kube kumemetheka nje okungani nje kulezi suku uhlubhedu kodwa singasakhulumphela ngobhubhane ziningi izifo ezile ngozi ngakungela amanzi okholera bangaba leyo bangasihlasela futhi lapho.